sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla zimashumi mavili lanhlanu kunhlolanja 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, imbiko kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempela viki isichiye abalandeli bakhe abaningi belemibuzo. EleZimbabwe liphawula uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana lokungena kwezihambi elizweni olwe Women in Tourism National Executive Chapter. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump lomongameli wele North Korea umnumzana Kim Jong-un sebesukile esigodlweni zabo belubhekise emhlanganweni wabo okukhulumisana ngodaba lokulungiswa kwezikhali ze-nuclear. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imbiko kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempela viki isichiye abalandeli bakhe belemibuzo eminengi. UChamisa uthe kuzamele azophisane lomnangagwa ukubusa okwamahlandla eminyaka emibili lokuthi umnangagwa engala ukuphatha inkulumo eziqotho uzasuswa esihlalweni ngendlela ezisemthethweni lanxa engaziqambanga. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru ngempela sonto, uChamisa uphethe indaba ezimbalwa ezibalisa olomnotho welizwe, umbuso kamnangagwa, ukuhlukuluzwa kukaZulu ngamasotsha lokunye okunenginengi. Ukuze sizwe okunengi ngenkulumo kaChamisa, uChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sakhe umnumzana uDokotela Nkululeko Sibanda, yena othi amazwi kaChamisa asehlanekelwe ngenjongo yokumgcona.
Yazi ukuthi angazi ukuthi abantu sesehlulwa yini ukuthi sazi ukuthi kulento ethiwa ngumzekeliso. Uthe yena umnangagwa angabusa iminyaka emibili, lami ngibusa iminyaka emibili, bese sithi ngemva kwalokho siyesikhangela ukuthi oyabe enelisa ukulungisa ilizwe ngubani. Okutshengisa ukuthi ubekhuluma engumuntu ozekelisayo ukuthi mina ngingabusa ilizwe liphumelele kakhulu ngokushesha. Ngawe ukuthi umnangagwa ulenkani ngalokho ukuthi umsebenzi ngawenza ngendlela engcono ukwedlula yena. Ngakho kuyangimangalisa ukuthi kathi indawo abantu besuke bagijimela lokho okufunwa yizanu ukuthi bacabanga ukuthi kukhulunywa ngokuthi yiyo ikho lokho afuna kube yimpumela yenkulumo ezingenzakala.
Ye, okunye njalo ungasichasisela ukuthi lapho esithi yena nxa kuyukuthi inkulumo ayisoze ziphumelele umnangagwa uzasuswa esihlalweni ngokusemthethweni, ube khuluma ngani la?
Ziningi indlela ezivunyelwa yi-constitution njalo ezivunyelwa ngumthetho ezingenza ukuthi umuntu aphume esihlalweni, zifana nalokho okwenzakala ku-president uMgabe. Liyakwazi ukuthi ngomthetho weZimbabwe kwaqina kuthiwe kungabe kuqondile nxa zikhona izinto ezenziwayo zazishiyene, zifana nokuthi uMgabe waphuma esihlalweni kugcwele amasotsha esaladeni, iparlamente yahlala izama ukumkhipha kodwa igedi leparlamente ngokwalo liyilamasotsha elezikhali ezinkulu kakhulu. Zonke into zenezo zinto ezingenza ukuthi indlela okwenziwa ngayo ingane iyabuzeka. Kodwa kungasenani indlela ezingakhitshwa ngazo uhulumende zihlanganyela lokuthi nxa uZulu weZimbabwe angavuma ukuthi hhayi akasamfuni lo hulumende, njalo kube khona ukuthi kuhlala iparlamente. Saningi indlela ezikhona kuba kuzala zeZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi umongameli webandla uzaba lomunye umhlangano nini njalo ngathi
uphethe umhlangano owabantu nje ofana le rally?
Yeah.
hayi bese ngaka bekungakathi ukuthi kungayenziwa nelokho ngakukhulumisana laba fort abaku organizing ukuthi sebele indawo yena abakhangelela ukuthi upresident ngaya ku
uDokotela Nkululeko Sipanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. EZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe Women in Tourism National Executive Chapter, lapho abesifazana abakhuthazwe ukuphatheka kulolu hlangothi ngokugcweleyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela.
Siyaxolisa ngalokho kayisilo ke daba ebesizama ukulethulela lona udaba esizama ukulethulela lona ngolabesifazana abakumsebenzi we-tourism bona sebekhuthazwe ukubana baphatheke kulolu gatsha ngokugcweleyo. Asizweni uMavis Gama.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela.
Sithathele lithuba njalo zihlobo esithandekayo sixolise ngoba imishina yethu njengayizolo kayisebenzi kakuhle. Omanjinela bethu baphezu kwalo lolo daba kodwa sibuyele kudaba ke oluke lwadlala kancane lanxa nje kungayisilo ebesizama ukulethulela lona udaba lwesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals kobulawayo esifikwase silamaviki phose amavili singelamanzi aphuma empompini osokufake impilo zezigulane enkingeni enkulu. Kubika intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela, kodwa ikhansili yedolobho ibiwa isingenele yaphathisa ngokuletha amanzi ngamatanka kodwa malutshwana okokuthi ayisibo bonke abawatholayo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi Zimbabwe Nurses Association, uMnumzana Anthony Majongosi, uchathisa ngalolu dubo lwamanzi.
Idube lapha indawo yamanzi. Asilawo amanzi, khathesi sile 2 weeks ngala amanzi. Khathesi asisakwanisi even ukusenza, ukuthi sisenza njani kungela amanzi. Isibhedlela sibili afaneka kube njalo
uma Jomozi uthi sebesesabela ukuthi bengabambela imikhuhlane enjengesihudo
namhla ngikhuluma le operation director ukuthi amanzi bazozama ukuthi balungise namhla ngo-10 but kathesi ngo-10 sewudlulile asibonanga ukuthi kwenziwa anything so kathesi lesikalazo ukuthi vele ukusiyenza sile akuyasenzeke sizocina sithole umkhuhlane lapha even imkhuhlane yesihudo like i-diarrhea leyana i-cholera iyacina vele isibambe thina amongikazi
Uma Jomozi uthi izigulane lazo zisengozini yokuhlasela imikhuhlane enjengesihudo lekholera ngoba sebengena ezambuzini ezingahlanzekanga.
Izigulane kathesi akula amanzi ekusenzisa zifuna ukungena i-toilet asikwanisi ukuthi zingangena i-toilet vele akula amanzi ukuthi sithele khonapho because amanzi akhona akho and siyabona ukuthi izigulane zifuna ukugeza sifuna amanzi le njalo ayafuneka even lathi ukuthi singavela ukubamba izigulane sifuna ukuthi sigeze izandla kathesi akula so siyapambanisa ukuthi vele impilo yethu lapha ingene ingozini
umongi e-UPH umnumzana Thomas Nyathi uvumelane lo majongosi ethi esibhedlela akusasebenzeki
esibhedlela okwakathesi asilamanzi it's more than 2 weeks singelamanzi and akusebenzeki kunzima ukusebenza ungelamanzi because asilamanzi ukugeza izandla ma siqeda ukubamba ama-patients akula even kungela manzi at least ngabe kule mutilated spirit but akula ispirit sokuthi disinfect izandla akula vele akusebenzeki amanzi for ama-toilet uflush ama-toilet ama-patients after using the toilet asaflush ama-toilet most of them ablokile la ma-patients abanye babengena bengena betshintshana lathi akula nto esingayenza
umqondisi we-United Bulawayo Hospitals i-UPH unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu uvumile ukuba isibhedlela sibhekane lodubo lwamanzi kubangelwa yikuhamba kwamanzi kobulawayo injini ezimpompa amanzi zasuka zafa kodwa baphakathi kokuthi zilungiswe
so mafika amabili it's just 2 days ama-pumps that they failed on Friday but ayalungisa as we speak but ukuwalungisa kuyathatha a couple of days but city council sesilethela amanzi ne-water bowser so amanzi asekhona esibhedlela
impompi lenjini zesibhedlela se-UPH zingaphansi kogatsha lukahulumende olubona ngemisebenzi abongi bakhala ngokuthi isibhedlela singaqhubeka singela manzi bazabanjwa ngamandla ukukhalala umsebenzi ngoba iphunga eselisesibhedlela alisabaphathi le ngcekeza isimile ayisahambi kulandela ukusweleka kwamanzi kumaviki amabili adluleyo ngimele Studio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
EliZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana owe Women in Tourism National Executive Chapter. Lapho abesifazana abakhuthazwe khona ukuthi baphatheke kulolu hlangothi ngokugcweleyo. Kubika uMavis Gama.
Bebegcwele injabulo abekade bekulo mkhosi owenzelwe eHarare International Conference Center lamhlanje ngesikhathi obengumhlonitshwa kiwo umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa efika ukuzaxhasa uZulu. Emazwini akhe ngesikhathi ephawula lomkhosi unkosikazi Mnangagwa ukukhuthaza abesifazane ilizwe lonke ukuba baphatheke emsebenzini etshiyeneyo kuhlangothi lwezokwethekelelana ukuze bazithuthukise bona lelizwe.
Instead of spreading gossip, women, let us spread fresh thinking and innovative ideas that make us better business women. Use this opportunity to be masters of your own destiny and be able to run businesses sustainably, create employment, and sustain livelihoods. My message to the women in National Executive Chapter is no to corruption.
Unkosikazi Nsiya Ndlovu wasemzini werimuka edolobheni lekaDuma ngomunye wabaze kulo mkhosi. Yena ulungisa impahla yehlukeneyo ebalisa izikhwama zabesifazane.
Ngathathi lokho ngeWomen's Bank open account khona ngale, kodwa ngifisa ukuthi kathethe ngiqale ngifake imali encane ngibone ukuthi vele ngiyakhanisa yini ukufaka imali ebhanki. Ngaphansi kokufaka imali ebhanki sengisaphela manje ukuthi bangenzisi ukuthi ngithathe imali enkulu phakame ngingahamba ku-trade fair 5 last year ngangikhona. Ngakathethi ngilesifiso sokuthi ngihambe e-trade fair Namibia ukuthi ngiyefikisa izinto zami kona ngale. Ngathi yomsebenzi wami nawe.
Lo msakazo wanelise ukukhulumisana lenkokheli ekhethwe ukukhokhela lolu hlelo lwe-Women in Tourism ezigabeni, okubalisa umgcinisihlalo esigabeni seMathebelele North, unkosikazi Stella Mthunzi Mafaone.
Ngithi kumama weZimbabwe wonke lapha akhona, sukuma ngoba lesi sikhathi sokuthi usukume udingele imuli yakho okokudla. Akudingi ukuthi uthole certificate bani, kudinga ingqondo zakho nokukhuthala ukuze emzini wakho uthole ukusuthi ungabulawa yindlala.
Unkosikazi Sibusiso Msengi ongumgcinisihlalo okhokhela abesifazane esigabeni seMidlands ulandisa ngokuqakatheka kosuku lwalamhla.
Usuku lwalamhla luqakatheke kakhulu ngoba litshengisa ukuthi abantu abangumama, litshengisa ukuthi abantu abangumama babamba okungakanani kusektha yethu yetourism.
Lo mkhosi ungenwe ngabesifazane abavele ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe abagoqela iziphathamandla zengatsha zikahulumende, abaze bemele abebhanga labesifazane i-Women's Bank, abavele uhlanganiso yomanyano wamazwe umhlaba wonke i-United Nations, abaphathi ntambo labavele kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo. Bewuhaywa ingoma ebezidumisa uNkulunkulu kanye lezincoma imisebenzi kankosikazi Mnangagwa ebezikhokhelwa ngabe Glorious Melodies Choir GMC Ambience 2. Himele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama. Bebegcwele injabulo.
Inhlanganiso ebona ngokulwisana lemsebenzi yenkohlakalo emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi isithole ubufakazi obunengi bokungethembeki obebusenziwa iziphathamandla zayo ezisebenzela eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi iziphathamandla lezi zantshontsha izigidi lezigidi zamadola. Ngokunjalo ithi siyazise amapholisa ukuze acubungule lolu daba. Udaba lwemisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ludaba oselubhahile kakhulu eZimbabwe olubangele ukuthi uhulumende weMelika ame ukuncedisa ezinye inhlanganiso nyakenye ngemva kokunanzelela ukubana iziphathamandla zalezo nhlanganiso zazichaphaza imali. Sixoxele encwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Nxa kungaba liqiniso ukuthi imali ye-Amnesty International Zimbabwe ebalelwe ezigidigidini zemali ayisabonakali idliwe ngabantu abafanele balwe lobugebengu elizweni, balwe lokubandlululwa kwabantu, balwe lokungahlonitshwa kwamalungelo abantu, balwe lokuhlukunyezwa kwabesifazana labantwana, balwe lokuphathwa kwabi kwenotho lenzuzo yabantu yiZimbabwe, balwe lokuphathwa kwabi kwabantu abasemajele, balwe lokungaziphathi kahle kukahulumende. Baphenduke bona ngokwabo babe yibo abenza zona lezo zinto, badle imali efanele ivikele amalungelo abantu, babe benze icala elikhulu kakhulu ubugebengu obukhulu, babe bedlela abantu beZimbabwe imali, bedlele amalungelo abantu imali, ngokuba leyo mali yayikondiswe ukuthini ilizwe libuswe ngendlela efaneleyo nqa kulezinto ezingahambi kahle zibikelwe umhlaba zibikelwe uhulumeni weZimbabwe labantu beZimbabwe baziguqule ukuze ilizwe lethu libe ngelihloniphi imithetho elihlonipha amalungelo abantu elihamba ngendlela ekhangelelwe emhlabeni wonke jikelele. Babe benze into embi kakhulu kakhulu.
Yona imisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ingaqedwa njani?
Indlela yokuqeda ubugebengu phakathi kwenhlanganiso ezizimeleyo nqa ngabe buyabe bukhona njengalokho okukhulunywa kwe-Amnesty International ukuthi abantu abazasebenzela kumbe abasebenza ezinhlanganisweni ezizimeleyo babekwazi ukuthi imali efika ezandleni zabo isiyo yabo. Babekwazi njalo ukuthi ukuba senhlanganisweni ezimeleyo kakutsho ukuthi isiyi-industry sekuyi-factory liyana osufanele uphile kiyo. Kuyindawo ofanele ukuthi uyesebenzela abantu khona, uye kwenza lokho okubhaliweyo ukuthi leyo nhlanganiso yikho emele ikwenze. Hayi ukuthi uthi sendithole umsebenzi, sendithole idlelo, yeka ngithaphe ngidle ngiqede. Hayi, imali liyana ivela kwamanye amazwe ukuzoncedisa izakhamizi zeZimbabwe, kayiphathwe ngendlela yona le efaneleyo, kayivikelwe ngendlela efaneleyo. Labo abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo, ikakhulu ngoba phela babe bekhangelelwe ukuthi baziphathe ngendlela ehloniphayo, ngendlela enhle, ngendlela engelabugebengu, kumele benze kanjalo. Bangazi balimaze umsebenzi wabo, balimaze izinhlanganiso ngokuziphatha ngendlela yona leyi abathi abanye kunye lohulumende kangaziphathi ngayo. Abaguquke kuleso simo baveze ukuziphatha kahle. Kanti kuyadingeka futhi kuzo inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziphume le ndlela esingathi thina yokuziphatha i-ethics code, i-code of conduct ezibamba zonke bonke basayinde leso sivumelwano sezinhlanganiso ukuthi sizaziphatha ngalindlela. Okunye okuphezulu kwakho konke kumele kube ukuthi kuleso sivumelwano akumelanga kudliwe imali, kumele ziphathe ngendlela efaneleyo. Ayisiyo industry liya ofuna i-industry yaphuma e-industry ayedinga umsebenzi kwenye indawo. Laphana kusetshenzelwa abantu, kusetshenzelwa izakhamizi zeZimbabwe.
Umnumzana Evilela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Inkampani yendiza mchina eBotswana ibika ukuba isiza sungula njalo uhambo lwayo phakathi kweGaborone leHarare ngoMabasa kulandela ukumiswa kwalolu hambo ngomnyaka ka-2016. Intathelizindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Kulandela ukuthenga indizamchina ezintsha ezithathwe kuphelene komnyaka ka-2018, inkampani ye-Botswana ibika ukuthi izasungula uhambo lokuphapha phakathi kweGaborone kanye leHarare. I-Botswana yamisa lolu hambo ngomnyaka ka-2016 ikhala ngokuthi akulabantu abaningi abasebenzisa le ndlela yokuhamba. Abantu bekhetha ukusebenzisa amabhasi lezimota ukuya eZimbabwe. Kodwa khathesi i-Botswana embikweni eyethule kuyona le viki ithi lesiqiniseko sokuthi izathola isihambi phakathi kwamadolobho womabili. Indizamchina ezaphapha kabili ngeviki ngolwesibili kanye langomgqibelo isuka eGaborone isiya eHarare ifike idlulele eLusaka eZambia. Eminyakeni yaphambilini kwakule ndizamchina ezijeneyo ezasiya eHarare leLusaka, kodwa khathesi i-Botswana isibambanise lolu hambo kuyindlela yokukhanga isihambi kanye lokulondoloza indleko. Owezimabhokele eBotswana umnumzana Vulindlela Madlala uthi ukukhalipha okwenziwa i-Botswana ukuthi ibe le ndizamchina esuka eGaborone idlula eHarare isiya eLusaka.
Ngicabanga ngohlakaniphile lapha on the party abantu eBotswana. Okwamanje iZambia amboni ukuthi le airline, I think their airline yavalwa ngo-2009. EZimbabwe siyazi ukuthi ilama-problems amaningi kakhulu. So sibona ukuthi kungcono nje sisize sithathe thina i-opportunity khona ku-route le ehambe eHarare Lusaka Gaborone.
Umadlela wathi noma iZimbabwe kanye leZambia zibhekane lenkinga esitheneyo kwezomnotho, ibhizimusi ikhona engakhanga isihambi phakathi kwamadolobho awumathathu.
i-route le ine-potential engakhulu ngoba amazwe lawo noma kuthiwa khona alama problems emali anjani kodwa amabhizinisi lokhu ehamba laphana people are still traveling to and fro kule-potential engakhulu nxa umuntu eqalisa i-route akhangeli nje ukuthi 1-2-3 months ngifungenzani you look at the long term khona into leyi nxa sengiqalisile lapha abantu bazayisupporta yini izasupportwa ngama-long term fundamentals e-economy and sebekhangele amabhuku abo babone ukuthi this can be something enganceda ama-economies lawa both i-Zimbabwe Zambia and obviously iBotswana.
Omunye oyeZimbabwe ohlala eHowron uwamukele ngenjabulo lelinyathelo uMnumzana Mthabisi Dube uthi bekusiba nzima uma umuntu efisa ukuphapha esiya eZimbabwe esuka eBotswana.
Umcabango omuhle ngoba iningi ebelifisa ukusebenzisa indiza mchina lisiya eZimbabwe kade kumele qale liye connector eJohannesburg okusuka kube expensive njalo uthatha isikhathi njalo ukungabi lama direct flights phakathi kweBotswana Zambia kanye leZimbabwe kuyalimaza amathuba amabhizinisi.
Uhambo lokuqala luza kuba mhla ka 2 Mabasa lonyaka njalo indiza mchina ezaphakama egcekeni leSerotsekama International Airport iyehlala kwemzuzwana eHarare ibe isidlulela eLusaka. Iningi labantu belivame ukuthanda ukusebenzisa isitimela izimoto lamabhasi ukuya lokuphenduka kweBotswana kodwa kuba nzima nxa umuntu efuneka ukuthi aye lokuphenduka phakathi kwalamazwe ngesikhathi esifitshane. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eHowron kweBotswana.
Uhulumende weMelika ulokhe eqina ngelokuthi kasoze ayekethise izijeziso zenotho azethesa eleNorth Korea ngaphandle kokuba lelo lizwe limise inhlelo zalo zokulungisa izikhali zempubhiso. Inkokheli zamazwe omabili uMongameli Trump lo Kim Jong-un sebesuke ezikodlweni zabo belubhekise emhlanganweni wamalanga amabili oza kwenzelwa eHanoi kule Vietnam ngolwesithathu. Khangeleke likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizakhangela khona amazwi kaMnumzana Nelson Chamisa yena othi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa amvumele babuse bezophisana. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela ebesihamba phambili. Imbiko kamongameli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ayithule ngempelaviki isitshiye abalandeli bakhe belemibuzo eminengi. EleZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe-Women in Tourism National Executive Chapter. Sixoliseke balaleli ngemitshina yethu ebingasebenzi kuhle. Omashinela bethu bayalulungisisa lolu daba kwanele olivalelisayo muntu ungamili inkomo.